lingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga ukwamukela ehlelweni msakazi angizingelele kuwe mphinde ngingelele la kubalaleli bomsakazi wakho
ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi sibone abantwana abancane kangaka sekuthiwa bazithwele
ngiyabonga kakhulu msakazi ngiyabonga kakhulu la kubalaleli bomsakazi wakho sengathi lokho esikubona kusenzeka kungaba khona izindlela zokuthi kukhuzwe awukhuzwe lo mkhuba omubi kangaka angeke kwenze ukuthi sibe lezingane ziba lezingane ngendlela embi kangaka zisetshenziswa ngobaba ngiyabonga
abanye bathi kungaba kuyimithi ebangela ukuthi abantu beselisa beyenze isihluku esingaka uyavumelana yini lakho lokho
emsakazi vele into ebuya engqondweni ukuqala nxa usiza ukuthi kulomuntu ongubaba okhulileyo ongaba leminyaka engamathuma amane kumbe amahlanu kusiya phezulu obamba iganyavu umntwana oleminyaka engakadluli kwelithumi okufikayo nje kakhulu emqondweni yikho konokuthi mhlawumbe umuntu ongubaba usuke mhlawumbe esenza okunye okuqondane lemithi mina ngisiphinde ngisole kakhulu abantu laba abemimoya abaprofiti lezinyanga abatshela abantu abangobaba ukuthi ma ungabamba umntwana omncane ulalela umntwana omncane ungubaba kuzakwenzeka ukuthi lokuthi mhlawumbe uzaqina ungubaba kumbe mhlawumbe uzanotha kumbe kuzokwenzeka ukuthi kumele ukuthi kumiswe lakhona lokho ngoba nxa umuntu ezathi ungumelaphi wendabuko kumbe ungumprofiti atshela umuntu ongubaba ukuthi kumele ayekwenza ukuganga okunjalo ukuze kwenzeke ukuthi kuvele sekusukunxele khona ngoba asikho esinye isizathu esibambekayo singasicabanga ukuthi ubaba usuyejabulani ngokuthi alale lomntwana omncane azafika esigabeni sokuthi amkhulelise njalo imkhuba engcilele engisola kakhulu bona la abantu abazinyanga kumbe abaprofiti abalaphayo ababatshelayo baba ukuthi hayi uma ume ufuna ukuthi kube nje kumbe ufuna ukuthi kuyini njengobaba kumbe ufuna ukuthi usibaya sikhule kumele uthi wenze ukuthi lokuthi okunje emntwaneni omncane kungaba kakhulu impela isizathu esenza sibone kusenzeka izinto ezinje ngoba hayi asikho sempela isizathu esibambekayo esingenza umuntu ongubaba enza into engamanyala kangaka phezu komntwana omncane lakhona kompela siyafisa ukuye kubheka usiswe impela ikakhulu laba ababhekele abantu abalaphayo ngokwemdabuko kumbe abalapha ngokwezinkolo ukuthi nxa kulezi nhlangothi ezinjalo ezikwazi ukubhekela ukuthi ke kukhulunywe labo ukuthi ma kuyukuthi kukhona abakulayela obaba ukuthi nxa bekwenza kuza kwenzeka ukuthi ezimpilweni zabo ke kubhekelwe impela kukhulunyiswane lapho ngoba angisiboni ukuthi kulungile ukuthi sizathi siphila singabantu emhlabeni siphile sesabuse siyabe sibona izingane zizala izingane ngenxa yabobaba abenza izinto ezimbi ebantwaneni
zona izigwebo ezifakelwa abantu abadlwengula abantwana abancane kangaka ubona ngani kumele zikhuphuke yini
emsakaza ngiqala ngokuthi sibonge amandla kaNkuluNkulu ukuthi kukhonakala ukuthi umntwana lowo bese UBH ahlukane imizimba ihlukane kuye nomntanakhe omkhululekileyo besilokho sibamba amaphapho sizibuza ukuthi kuzohamba njani kumbe umntwana uzokhuleka kahle kodwa siyabonga ukuthi ugcine ekhululekile endaweni esikhuluma ngayo lapha eyokuthi sesibona abantwana sizwa ngapha la ngapha omunye ngapha umntwana le 8 years la uzithwele omunye ngapha le 9 years sebelethe umntwana mina vele kakhulu ngizofaka insono kubo baba ukuthi kanti kwenzakalani ngabo baba yini ubaba ayibona emntwaneni ongaka ngisiphinde sizibuza ukuthi obaba vele kanti bevele bekwenza yini lokho ebantwaneni kodwa abantwana bebengakhulelwa na sesibona mhlamba abantwana nje basebekhula mesukuyizinto abazidlayo manje sezibenza bele minyaka emincane ukuthi umntwana abekwazi ukuthi akhulelwa thwala umntwana la engumntwana ngisibuza umbuzo ukuthi obaba kade bevele bekwenza lokho ebantwaneni kodwa bekungavezakali ngoba abantwana kade bengazithwali njalo nxa obaba sibe lezibindi zokuthi benze izinto ezisabeka kangaka ebantwaneni abangaka sithi ngobaba nxa kwenze njani ukhona ubaba kambe ongathatha umntwana ongaka abone umuntu wesifazane ongazijabulisa ngaye ngokocansi kuvele nje khona umbuzo mpela ngisawubhekisa la kubo baba ngisafisa ukuza ukuthi kusuka kwenze njani kutheni singomama sethukile kanti kungani obaba labo nxa befuna ukubamba ayiganya vule abayibambayo bengabamba abantu abadala bebamba abantwana mhlawumbe kulesinye isizathu esingemva kokuthi kungani kubanjwa bona abantwana kulokuthi kubanjwe phela abantu abadala abakhulileyo
lo ke bekungunkosazana Victress Mathuthu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilalo